Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 21, kuNhlangula 2024, uKipstube. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-foreign affairs kubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia.
EleZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-SADC ye-African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena ze-BC ngihlala sowu-Radio 4 wangena u-Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesichewa ezifundeke esishona.
Intatheli zindaba ye-Studio 7 uLucy Yasini ubaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eleZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ixoxoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. EleZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community ne-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ukuthi ele Melika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. EleZambia lithi kubi kakhulu ukwethulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke kudaba lolu kuSADC lakuAU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khutam Zanka okubandla leZANU-P F.
Bale ndaba yabo leyo ebhesi ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebhesi leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-foreign affairs kubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengene la kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult, wazama la ukuthi uyabaleka abaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union yinto abayithambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bangakwanisa ukuthi bakulungiseni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokhu esithi i-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokhu abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokukhala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala. So akuzuze kugcina ngokuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
Ubudlelwane lobo kumele sikukhangele le mpengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwano. Kumele sikukhangele sisa ukuthi ubudlelwano lobo babuya njani, ngobani ababephambi kobudlelwano. Ubudlelwano bulethwa ngama-revolutionary parties, ama-parties alwa impi. So siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwano obuhle leZimbabwe lapho esasigayela iPF leZanu PF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya kwamabandla la amatsha ayebese sithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwano lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi bobunobudlelwano obuhle sebefika sebephambanisa.
Unomzana Gulam Saka, lilunga lebandla leZanu PF, bexoxa le Studio 7 eseHarare. Ngokwenjalo ngodaba lolu, lomnumzana Vusi Muzi Sifile, ukuhlanganiswa ePanos.
Yona iZambia nje siyayizwisisa umongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniseka okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahle wathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadakhi labo eyodaba lolu ngoba ukuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlalise baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi ukube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yitshilema babuni ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabomakhelwane so asazi ukuthi iSADC izakwenza njani kodwa sikhangelele ukuthi bazame nabo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabo bekhulume izinto ezinje
ngikhona nxa sikhangela phela omakhelwane laba babendlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwaleZimbabwe njalo kuthi ezokungena ke umnumzana iChilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khonoma
liqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibilo kulezakhamizi ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba nebhesi yeZipra lapha ukake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama 1000 amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama program atshiyeneyo bagcwele ama university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kuningi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Muzi Sifile okunhlanganiswa ePanos besixoxa laye eseLusaka kwele Zambia. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo esemhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukudoniswa ngumthethwandaba. Amapholisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abanye babo abatshawe kabuhlungu ngamapholisa basesibhedlela eHarare. Uhlaziya udaba lolu utaboka Ncube weStudio 7 uxoxa lomnumzana ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba ngabe lela amalungelo abantu kabakhethe ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu kuzinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokho ukuthi kulufake lolu dabe emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko?
Sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu, njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu, kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo. Ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki, ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo. I-constitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo.
Kungaba kubangelwa yikwini ukuthi kube lesehlakalo esinje?
Isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu, ngakho ke kusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe. Kuzaba nzima ukuthi baphume kukho, kodwa kusamele bakufundiswe, kusamele kuguqulwe ingqondo zabo, kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Vidlela Ncube, ingcweti kwezombusazwe okunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ngiyintathelizindaba yeStudio 7 uLucy Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare. Abangane lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLucy bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke. Omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Ngumuntu ebesemkhangele njengeqhawe, umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba.
Umnumzana Newman Xaba owasebenza noLucy laye uncome imisebenzi yakhe.
Lahlekelwe umbalisi wami uLucy Yasini. Mina-ke ngasebenza laye-ke e-ZBC. Ngafika-ke laphana ngo-2000 ngathi nguye owayengifundisa belo Phina Mwemba.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Kobetsa Ida Kawira, intatheli izindaba esathuthukayo.
Ngiyakhumbula ngathi ngisahamba ayemdinga sisi ukuthi hari umuntu lowo mbani, only to find out ukuthi hayi wayesele minyaka eminingi sibili. But I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi. I remember wayesithi kwezinye isikhathi wazihambe kulayo hlala layo kuma-diaries, wayekutshengisa ukuthi hayi i-story sila i-publication ofuna ukuyenza kiyo.
Umnumzana Gordon Phiri obemele uhulumende engcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo.
Zimbabwe Media Commission kuyasithinta kakhulu ngasilahlekelwa ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe. Futhi kalale ngokuthula.
Umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasini uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo.
Mina nginjiswale qualified teacher, that's because of her. Ubusithi noma anything nje ungaba le problem obekuse kunje. So umamazala nthi hlale emalawo lobabazala yena uyade bathatha ebuye labo la. Mina emalawo khathi sangikwazi, but yena kungenxa yakhe bebuya la. Sengimazi umamazala ngamazi ubabazala.
Emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eye-Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe lezinye, kanye labakumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change, ZANU-PF lamanye ambalwa. ULucy ubele sifo semvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kuzakujwa umhlangano omkhulu kweBotswana ngeviki ezayo. Uzahloliswa khona isimo sobudlelwano bezomvikela phakathi kweMelika namazwe akuzwekazi leAfrika. Lele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kweRussia isebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukutele Israel ihlasela ngamandla eGaza esigabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje ngesizwe amazwi aveza imibono yezwe leAmerika.
Iziphathamandla zeRussia zazise ukuthi ziza kwethesa intatheli izindaba eMelika u-Ivan Gershkovich umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edaleni lisedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovich avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Lalova wayephiwe imvumo yokusebenza eyintatheli izindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovich use lomnyaka evalele entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovich iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika bayalilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi Ivan akalacala alidalayo ukuba intatheli izindaba alisilocala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi iMelika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kukaIvan Gershkovich lesizalwane seMelika uPaul Whelan osele minyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso saze besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovich, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhathana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Customs layo ugcizelele indingo yokuthi amazwe amanyane kusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingo yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo. Sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakweMelika. Sonke isikhathi sozwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kule-South Africa mani sesihluphiwe kwamanye amazwe lapha. Mna ngagwa laye lolo besesiye ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yena? Abantu bezalu kathi eZimbabwe ingcono kuphi lathi sizosebenza khona kodwa singathola ukuba ngcono. Kebetinesa sile sithi eZimbabwe akukho right kanti eZimbabwe kungcono njengoba naye sitsho sithi eZimbabwe ku-right siyaphelela. Liphi isayidi lakhona sibuye khona lapha siyasobola kwamanye amazwe?
Kalbunani mina ngilapha kuThupho yemathina village esamtharazeki kubadala indlala indlala nezimali nezikhumfisi asizitholi abantwana bakho esikoleni ngendaba zesikhumfisi kodwa imali kasiyitholi ubaba uzokusekhaya. Ngilapha mina ngumamdube umisisinzongwa onhlupho.
Salibonani kakhulu nonke elilalele uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi isehlabhosi esinwambisi. Akunamanzi, izwi lalinanga, akuvunwanga. Eish, indlala ikhona kakhulu, so ngathi uhulumende njengoba uthembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engayikhohlwa lezo ndawo ezifana nalezi ngoba akuvunwanga nje lapho. Akuvunwanga, sibili akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngube kuthemba Ncube.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael Doyingi Mfokadladla, iphuma nje entabazinduni andibulawayo lapha. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo, indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ngikhuluma nje ngilala eGauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani angakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni. Abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo ngendawo ongabe namaphepha ngezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni ngakubone
ngabona msakusa saka igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela kasakazi bonke naseStudio 7. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthwakazi omuhle ebengifisa ukubana iy'ngane zesikolo ngathi zingeke zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe. Singabe lokhu silwela imali yase-USA, imali yase-South Africa, imali yase-Botswana, kodwa sisebenzise imali yethu ukwenzela ukuthi ikusasa le-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo lanili lakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kwele France bakhokela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, loRutendo Mahora. Ye, ngazani kube njalo. Ke kulaptop ke sike sizwe ukuthi sabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa ke ngakhona ukuthi okwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba soze bekhitshwe. Kungazani ke kungazani kwakugajakali ukuthi kuhamba njani. Ndizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ichi Waza Waza Friday my darling. Waza Friday
Kuli bigi kuhlelo Waza Friday sekutambo isula umdumo wesiqhathamiya lamakaka. Leli qembu livela kuculela uZulu emazweni akuqela ele South Africa, Botswana, Swaziland lamanye. Azweni bexoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngaye bizwa amagama elizweni laphaya ekuseni okungaye kushaqa bephelele abenkosi khona lapha ekhaya.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lomculo walo wesicathamiya sabamukela kuhlelo.
Okhuluma ngukhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yase-South Africa. Iqembu lamaqaqa okutsho ukuthi abafana abaganza indaba noma ngithi abakhuphuka indaba.
We follow Sugar Limbo.
Iqembu lamaqaqa lilamadlalade angu-3, 2021 ibhotela elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicele elinye ithuba baba kuyigospel. Umculo wamaqaqa uqukethe i-traditionally, uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje zothando, ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshwa nje igospel.
Iqembuleli
lithethe umculo wesiqathamiya lawufaka ezingeni eliphezulu, yikho libhoda amazwe liculele abalandeli balo.
Esilihambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland, lakhona pho kobulawayo nje jikelele. Umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu, kuyasithokoza futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ufinyelele khona enhliziyweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu-8.
9 months, only because I love mama. Nyabonga.
I say,
thank you, mama.
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngani?
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon. Uyazidinga nje, uyazithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu oculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiyo uhlelo woza woza Friday namhlanje. Alokhu siyaqamsa isiyaphezulu, ibe lempela sonto enhle. Igama lomu Yesu Jesus Bala
ake wasizwe simanga mfana.
Umthombo osthembayo, okay, Stube. Ngiyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.